Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Ngizoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili emhlaka 29 kumfumfu 2019 ngothungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Yachisa simile okuzwa khona ngijani. Futhi uchisa kunjalo kuphinde kube le shortage yamanzi. Le shortage yamanzi ikhovela i-load shedding yamagesi. Lo mfula uzandezi ikwebha ongamelazi ngazishoda amanzi.
Umanyano wesadaki uthi ukuthisa okwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe nakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kuzaqhubeka njalo. Uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukuthisa lokhu kuyingozi.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zabo sibona ke kuzaqhubekela phambili nxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso.
Isanganiso ye-ZCTU ithi uhulumende kumele akhuphule iholo labodokotela ngokuphangisa babuyele emsebenzini ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wesadaki uthi ukuthisa okwedlulise amalawulo emazweni asezansi e-Afrika agoqela eZimbabwe kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukuthisa lokhu kuyingozi. Embikweni wethu lwelugatsha lwawo olubona ngezomkhathi izolo, umanyano wesadaki uxwayise abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengaze banatha kakhulu okudakayo kumbe okulethukela. Uthe njalo uZulu kumele egqoke ingwane nxa umuntu ethe waba selangeni, kanti njalo abantu bagqoke impahla ezilula futhi bengathi abantwana bebodwa ngoba lokhu kungabafaka engozini enkulu. I-SADC Climate Services Center ithi isikhudumezi lesi sidlalela kubo 30 kusiya kubo 35 degrees Celsius. Kodwa ithi kwamanye amazwe sedlula i-40 degrees njengalokhu okwenzakala endaweni zeZimbabwe ezigoqela eTsholotsho, eBeitbridge laseVictoria Falls. Ukuzwa ukuthi kwenzakalani eFolosi, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sakhamuzi uMnumzana Lawrence Ndiweni.
Ziyachisa simile okuzwa khona ngijani. Futhi ukuthisa kunjalo kuphinde kube le shortage yamanzi. Le shortage yamanzi ikhovela i-load shedding yamagesi because silo mfula uzandezi webha ongamelazi ngazo shoda amanzi. But because of i-load shedding, uzathola ukuthi ama-electricity impompi kazipompi emfuleni zingapompi kunjalo, then yikho sesikhozela ukuthi sishoda amanzi. Kuyabe kufuna ukuthi ngamanzi abantu baba lawo. Into yonke isitshile, yonke into akusela nto e-right ezingadini imbhida yabasekutshile ngenxa ye-load shedding. It really affects a lot of things, ukutshisa lokhu kukhona oku-serious. Amanzi aphela nje kuyukuthi ematankeni vele kawasekho. Impompi njengoba ziyabe zingapompi, impompi zipontiswa ngamagesi. Nxa impompi zingapompi, so asilamanzi.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi okusebenzisa?
Bathatha abantu befakula bebhoda lezinkonxa. Kusiriyasi sibile ukuthi nga uhulumeni nje akunanzeleli ukuthi izakhamuzi zike zacela ekhansilini, la ikhansili yacela uhulumeni ukuthi ngabe kwenza yini ukuthi babe exempted from this load shedding, because nxa kungaba exempted especially airport lezibhedlela electrification plant, kube le devoted line which goes to these three places which I've mentioned, ukuthi kube le line devoted to these places so that kungaswelakala amanzi. Bese ukuswelakala kwamanzi so critical kabi empilweni zabantu.
Manje abantu bayazithola yini izixwayiso okumele bezilandele ukuthi ukutshisa lokhu kungabakhathazi?
Ya, izixwayiso lezo abantu bazixwayisiwe sibili ukuthi kumele babonakale ukuthi ngelanga leli abantu bafaka lezi zingwane bahlala ngaphansi kwemthunzi loba babe into zezindlu ekwenzeka ukuthi babe affected ngeimpilweni.
Zona zivelela ngaphi izixwayiso lezi?
Azivelela kukhansili labantu behealth.
Siyananzelela ukuthi idolobho le-Victoria Falls ngelezethekeli lokho elibabona yini abavela kwamanye amazwe bebuya ngobuningi babo?
Hayi, izethekeli ziyafika ngobuningi bazo. Ilucky yangikhona ukuthi emahoteleni ethu labo balama-reservoirs abo amanzi abuya direct to nayimpompi zekhansili ziyapompa. Ziyapompela at the same time zihambise ama-reservoirs awe emahoteleni. Nanxa ama-queue esebuyile abe angakunanzeleli ukushoda kwamanzi ngoba wena emahoteleni balapho. Amahotela ethu kwathi akhangela akuma-lower places. Ngesikhathi amanzi ebuya engena kuma-reservoirs ethu akuma-higher places. Athe kuma-higher places amanzi ehla nge-gravity esiya kumatanka awemahoteleni. Yikho sokubangela ukuthi especially izakhamuzi ezikuma-higher places zawaswela amanzi because a lot of water goes to lower places through gravitation.
Umnumzana Lawrence Ndiweni, isakhamuzi se-Victoria Falls. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa njalo lesakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, umnumzana Ernest Malandu, yena othi ukutshisa lokhu lendlala ekhona sokufake izifuyo esimeni esibi kakhulu.
Izifuyo phela vele kungaphela iziki ezimbili ziphila sebesikenhlanhla. Kubi kakhulu emakhaya ukuthi akulancedo esingaluthola esilutholayo ngakulo ncedo lokuthi sivikeleke enkomeni thina siku-region e-region 3 sekuzasiphathisa ukuthi kathi sesizaba isibhekampilo nje right through impilo ngoba kungakuphela khona kokuthi inkomo kulutshwane esilakho siza kuthatha ngaphi.
Siyabona njalo ukuthi iningi likhala ngokuswelakala kwamanzi, isimo sinjani khona ngapha?
Amanzi ntombi thina kulesethu isigaba siwathola ku-4 kilometers from our home. Omama bayatravela 4 kilometers besakhatha amanzi. Umumo mubi kakhulu ngoba akula ma-boreholes aseduzane khonapho. Indawo eseduzane lamanzi ngumzingwane iyo eyi-4 kilometers khathesi esikhuluma ngayo lapho esithatha khona amanzi. Akungaladonki njengoba kathi esidonki lazosifa. Omama bayathwala imigomo 4 kilometers besiye emzini yabo. Abala ngenye indlela abangayenza. Yokwenza hluphe ukuthi izulu liphuzile ukuqalisa njalo la laba lilutshwane kakhulu kumnyaka ophelileyo njalo. Kathesi silane lohlupho lokuthi nxa liduma lingaduma vele zizangiqiniqini zakhe zivele phansi. Lokuqinisa inkomo besesibe ukuthengisa inxa ye-currency ekhona. Kambe nxa ngingathengisa nge-bond imali yangkhona zayisini zakwenzayo. Sasehlula sasicabanga ukuthi endimane kuzaba ngcono but hayi kusithayelele phansi siva as we speak now. Kakula lutho olukhona nxa ngabe utholakala kwethola ndijabula ngamakhokhokho ungatsho lutho kodwa-ke indawo ukudla kwabantu ndijana khonokho ngazi ukuthole i-transport cost almost $20 isigayo $10 $30 vele kunzima ukuthi ukusondiza eduzane uze uthole ukuphila.
Umnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU isixwayise uhulumende ukuthi akhuphule iholo labodokotela ukuze babuyele emsebenzini ngokuphuthuma ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. ezinye izisebenzi zikahulumende lazo sezisiya emsebenzini kavili kumbe kathathu kuphela ngeviki. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zabo sibona ke kuzaqhubekela phambili enxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso esizama ukunika zona. Sibona ukuthi uhulumende nxa enegotiator ehlala phansi lezisebenzi zakhe kakhulumi phela iqiniso. Izisebenzi phela ziyabuza phela ukuthi ilizwe lithola malini, ibudget imi kanjani, njalo isetshenziswa ngayiphi indlela. Izisebenzi ke ngabantu abangahluphiyo. Nxa uyi-employer ungumqhatshi ungathatha ke ikhekhe ulifake etafulini ubusutshenisela nje ukuthi uliquma ngayiphi indlela. Izisebenzi esikhathini esiningi ziyavumelana ke lokuthi ikhekhe lelo liqunywe ngaleyo ndlela. Izisebenzi kahulumende ziyabona ukuthi uhulumende uyehluleka phela ukuyabela ikhekhe ngokweneleyo. Bayabona ukuthi bakhona abadlayo, bakhona abancitshwayo. Yikho sibona izisebenzi kahulumende ezinjengamadokotela ziqhubekela phambili zisala ke imbijana leke uhulumende athi khona yiyo phela oyikwanisayo. So okuqakathekileyo phela singathi i-deadlock ukuze ke iphele ukuthi uhulumende abuye ngeqiniso, abuye lama facts akwanileyo, angabuyi ke efihle ezinye izinto. Sibona ukuthi abantu bazavuma ke bazazwisisa ukuthi uhulumende uxakekile kumbe kaxakekelanga, imali itholakala ngaphi.
Kodwa singasola uhulumende kuphela yini kumbe osomabhizimusi labo, ngoba kukhanya bakhona abangamagovu aphangayo abakhweza intengo mahlayana nje.
Kukabili ke ngendlela esibona ngayo thina. Okwakuqala ngekuthi abamabhizimisi yibo abakuhulumende abasikhokhelayo. Sibona abaningi kakhulu ama ministers yibo abanikazi ke bamakampani. So nxa izinto nje zikhuphuka uhulumende engathi uvala elinye ilihlo, ngoba phela imali ingena kibo ezikhwameni ngamabhizimisi abo phela abenefitayo. Kodwa sibona okwesibili kuyikuthi nje esingathi ngesiluku environment ecreatwe ke nguye uhulumende ikho enza phela abamabhizimisi bangaze balandela lokho esingathi ngesilungu ngama-business ethics, ngokuthi babe sebekhangelele labo phela i-survival yabo. Nxa phela uhulumende ezavuka ekuseni ethi kule mali enje esetshenziswayo, i-exchange rate yangkhona imi ngalindlela, kusasa evuka ekuseni bathi leyo mali ayisasebenzi, i-exchange rate yangkhona itshintshwe ngokusa kwelanga ngokutshona kwelanga. Abamabhizimisi phela bayafaka lokho abathi ngama-premium, ama-risk premiums phela kumabhizimisi wabo, besenzela phela ukuze bangaze balahlekelwa. Sikunanzelela ukuthi ubhizimisi kafunike ukuluza. So umuntu ozaluza ke ngulo osekucineni ke othengayo. Ngesilungu bathi ama cost wonke you just passed to the consumer. Akufanelanga ke webhizimisi aluze. So nxa uhulumende ke atshintsha ke ama policies ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga, businessman ke uyaziprotekta ngokuwenza ke khonokhu esingathi ngama-ethics angaqondanga. So kulobuhaga sibili obumangalisayo obuvelela kumabhizinisi, kanti ke bubangelwa yikuthi labo bazama ukuthi ke amabhizinisi abo phela engaze acima abe khona elakusasa, bazama ke ukuvikela ke izimali zabo. So kukabili uhulumende responsible kakhulu ngendaba ukuthi environment ay creator yoyembi kube sokufitike ama business labo phela sebethatha advantage ke ngechaos lekhona ke ukuthi nxa kunjalo ke sokuyi survival of the fittest yikho sibona ke ukuthi abayanga ke yibo ke asebekucineni ke asebeza thola nzima.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet ezimlife.com ithi umhleli wephephandaba likahulumende eleHerald utitsha wona Zindoka usexotshwe umsebenzi. Izimlife ithi uZindoka ubengasebenzi kuhle labanye kanti njalo ubelimina mina. uWilliam Chikoto nguye osethethe isikhundla sakhe. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF eZimbabwe Liberation War Veterans Association isidabuke phakathi. Amanye amalunga alinhlanganiso aphume kuyo izolo esithi kayisameli izikhalazo zawo ngobuqotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, nibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho ngifona ngisejoveki okwamanje kodwa ekhaya kusejolo jokosiphela. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yama-sanction ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo bedoyidoyela ama-sanction. Kungani abantu uma bedoyidoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo abo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona iZANU-PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi ukuthi hhayi America yona ayihoxise ama-sanction. Nami ngiyafuna impela ama-sanction ayihoxe kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usale. No man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma hhayi ungafuni impela ukuthi zizamkhefa ingcwele ngcwele. Or mhlawumbe bona bayenza ngisinko ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo ngoba phela uma uphikisana nabo uzexosha. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into iZANU-PF i-right, obaba umnankagwe ba-right, obaba umnankagwe abakasi bebulale muntu kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Google. Ngize nginamahloni nami ukuthi ukuthi lo baba ngakithi le echolojo. I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankagwe. Ukuthi ngecholosho wecholosho ngegama wona muntu wasecholosho okhuluma njengogawula.
Salubonani balaleli bakaStudio 7. Engizama ukuthi nanku la. Thina ngapha emathebhelelendi singeke si-celebrate umnankagwe. Umuntu wasiceda kangaka. Thina vele emathebhelelendi asimfundi ubaba. Sibamba ngamandla. Liqinise likhona singeke sicelebrathele yena ukuthi aye America azihambele uMathanda Kolisi wasiceda thina vele asimsekeli ngitho.
Studio 7 ngivuka njani basakazi? Siyavuka ngikhuluma noThebe lapha eGoli kodwa ngokuhlala ngidlalela uBhana. Kudala mani ngifaka ama-audio lami angiweze dlala emsakazweni angazi ukuthi mhlawumbe liwabone la. Ya into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngezanu neMDC. Sesikhathile ngakho lokho ma energy sizadlala kudala, sizadlala kudala kuma energy. Ake libalethe lapho Studio 7 bake basichazele ukuthi kuma constituents zabo nakuma ward abasebenzeni. Now 3 years of so voting or 2 years amanzi. Awunanto abayenza la abantu. Bafizi nje ngento ezingafuni development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la especially nasemakhaya. Bake bakhuluma ukubambeka abakwenzile. Bangayokubasela ngama-sanction, basela ngokuthi izani yenzeni MTC. Bona benzeni njengabantu abakhethiwe ukuthi bamele abantu. Nothing at all. Ayikho into ebambekayo. Sibabona ngeemoto zabo lapha, into abayifuna ufuna imoto ephalamende zokwenzani. Nothing. Ayibalethi laba Studio 7. Ezikhulume nabo la bantu. Sinabo sidlalwa ngabo becasha ngezani, becasha ngama-sanction, bengenzi lutho. Siyabonga.
Awule laba la labo dingi muzi futhi bavuka beqamba amanzi ekuseni basebenzela izisu zawo batontshela izisu zawo lapho akusibo abantu abangavusa ilizwe lini vele angeke bafa balivusa abantu bezangiphefu laba nje sebetontshela izisu zabo labo bebulalisa abanye abantwana ngendlala akula nto abayenzayo and abasacabangi vele ukuthi kona omunye umuntu kumele adle basicabangela bona njengoba bekhuquluza umnotho wonke wakhuquluzela ezikhwameni zabo bakhuquluzela eziswini zabo. Awubuke nje umnakagwa namanje into ayenzayo ukuthi imali yonke elizweni undiza ngayo le mali utshengisa vele ukuthi selokhu wayitshontsha akafuni ukuyinikezwa omunye umuntu. Awubuke ukuthi uyidlalisa njani nje ngendlela ahamba ngakhona ingwendo zakhe ngendlela andiza ngakhona kungelasidingo ukuthi uyabe siyakhuphi kulawo mazwe, uyabe siyafunani kulawo mazwe, uyabe siyadingani, uyabe siyakwenzani and uyabe kwazi kamhlophe ukuthi kabuyidla lutho. Leyo nto uyabe eyazi kahle. Labo abanikazi bezanupf ogawule laba labo dingimuzi futhi babe kwazi kamhlophe ukuthi awuyavakatsha nje uyabona amabhiliki uyakudla nje kahle ufuna ukuyalala kahle kuphela kula nto ayilandayo umnankabo selokhu wahamba lawo mazwe wabuya lani so watshintshana elizweni selokhu wavukela ukuhamba kusuku le mini ubuya lani elizweni. Ogawule laba babhongabhonga nje bayenzela khona ukuthi kube kutshontshwa imali betshontshela eziswini zabo. Akula nto abayifunayo abantu bezanupiyefu. Abantu laba sebegugile ngogogo labokhulu abasela plani, abasela sikhathi somuntu sebetshontshela izisu zabo lapho. Eyi satshayi laba abantu bezanupiyefu bayelanhliziyo.
Ngiyalibingelela basazi bami eStudio 7. Unjani impilo? Sibona ukutshisa mami, kuyatshisa. Ngikhuluma ngiseZimbabwe, kuyatshisa okunye okubuhlungu bakithi. Ngithi lokhe silalele bekhuluma bathi bayakwanisa ukukhuluma, akulanto abayikhulumayo. Lamhlokhu bahambe bacela izirango ukuthi bazithelele phezu kokuba bevele belazade ukuthi bayashayina bethi bakhuluma ngazo. Nanko owen muda sebefakile anguye olabona labakade betshontshe abantu abanjengabatshontshe ukuzamara lakade sebetshontshe uPeter Makondeyi. Laba bantu yizigangi zokucina labo. Manje abakathi wami ngamasanjini besenze nje sobehlukuluza abantu ngalindlela sokuseuthi baphinde futhi phezu kwenkunzi yabo yona leyi eyiye bakhokhela ukuganga okungaka. Ngiyabonga mina ngumama.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Likhumbule nxa lirekhoda imbiko yenu libe sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo liphakamise ilizwi. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Amnesty International le-Human Rights Watch sezisole uhulumende wakwele Tanzania zisithi wephula amalungelo oluntu ngemithetho ecindezelayo aqhubeka eyethula. elePakistan selithembise uhulumende weMelika ukuthi lizimisele ukuphutshisa uhlelo olujonge ukuqeda impi yakwele Afghanistan esile minyaka. elePakistan lele Afghanistan ngamazwe angomakhelwane. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Kulesiphathamandla esisebenza kugatsha lwezomvikela esibikwa sizafakazela idale leCongress namuhla ukuthi ngempela sezwa uMongameli Donald Trump esephula umthetho ngokulaya ele Ukraine ukuthi liphenye amacala enkohlakalo etheswa umnumzana Joe Biden lendodana yakhe nxa lifuna elemilika liqhubeke liliphathisa ngemali yokuzivikela. Umnumzana Alexander Vindman uza kwethula ubufakazi lobu phambi kwekomiti ekhokhelwa libandla eliphikisayo elamademocrats aphenya ukuthi uTrump engaba wadala icala yini kudaba lolu. Ucwaningo oluphume ngeviki edluleyo luveza ukuthi uzulu weMelika uthi ngempela uTrump wadala icala ngakho kumele asuswe embusweni. Abalinjani kumakumbi omane womhlaba siyalamukela lababukeleyo kuFacebook kulobanike laphana kulo Pamela Khumalo uthi wena kunzima eZimbabwe philanthropic Mnanzwa Ncube uthi wena hello everyone. Musa Mazibuko uthi wena Nkomo mfowethu unjani ngilalele ngise Randburg ngicela ungivukisele amazingwane enkayi. Ujaguru uthi wena linjani Nkomo hayi siyaphila. JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni ngibingelele njalo kubalaleli bakithi salibonani. Kumbo blessed uthi wena Mabuyani Mose. Precious Dube lawe uthi Mabuyani Mose. Big boy Nkomo uthi wena ninjani baba Nkomo nabalaleli bonke ngiphinde ngibingelele abakonkomo kogolela village ekana kuzoba lobaniki lo noma dlomo uthi wena livuke njani. Qhubekani lithumeza ke imilayezo yenu kuWhatsApp lakhona pha enkundleni every morning ikuseni yonke nxa sisakaza libe liwafaka ama-comments yenu kuFacebook. Asiqhubekeni ngengoma Obadaya Mvuka Matulana. Foka Mathulana uthi silisa lomuntu yagula somandla Obadaya. Into engithandela yi engimthandela yona uObadaya ufana lo Nduna Malabo umfana kaDubugwendo uDux Malax. Ingoma yakhe ihle ichiswe vele isaqalisa akukho lokhwana othi kuthiwa isadonswa kancane. Uhlabela ke kamnandi lapho esigqibela izindaba zethu zekuseni. Bona singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano weSadak uthi ukuchisa okwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe lakwamanye amazwe asezansi eAfrika kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba kuyingozi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafast 7. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngowafast 6. Olivalelisayo muntungamilinkoma litshone kuhle.